Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umdeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Taphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqhakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisa. Laba abazifenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudonselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So okwakathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umdeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Taphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba eStudio 7, umlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. Isikhulumeli semuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunukasantungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayitukinasi uthi kunezulu athi zithabe isibone wakasiyanasiyana phambi kwakwe postmortem saka futhulisa wayo kuzinengisitwani kwamangwane sezithiningwaya kakhona sonesona kwamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna ukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi esizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the hullabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njengezanu PF asilandaba la lokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi bezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinizani Ntungagwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTPC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela iproblem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathiyeni uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla leCCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly bangabe bele problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi be sisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonokho iZANU-PF yokwenza khonokho
lale kumakomiti lixoxisana ngalokho kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangkona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangkona bona laba abethiwa ukuthi ngivelece abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkona. Ubuntu baya ngapi? Kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi sipha siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathana njengeizinyamazana. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, ziletha ingxabano, ziletha isiyaluya, ziletha ukuchiteka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizi.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisayo. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazabuswa ngabanye abantu. So kumbe ubunyama kabusoze kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santando. Ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina siyayise ngabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Lo ke ngumfundisi Ray Motsi, isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ukudonselana amandla uqhubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga aleli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa, but into yokuqala yikuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa umqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt itself ukusebenza kukababa umqondisi Moyo ubhuti wami. Bhuti wami, bhuti engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaxotsha umdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi, siyamamukela ngencwadi sakhe, but into elingayenza to benefit abantu bemathekele ndiyokuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khonokuyana ukuthi umdenda lo Mfulongayo abanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo, akulanto ayivunayo. Is struggling, is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna i-Congress, bafuna into ezile-transparency. Umqondisi uhambe for more than 9 years, waxotsha u-vice president ngo-2018-19. Kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi mthwakazi Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu umzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula, inkosi yanchabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi, sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ndingumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni, sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. i-directing esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isinqumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go siseyenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakhathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelane labantu. Angayezwa lokhu okucatshacatshe catshamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into engani isele kuye. Sicela ehloniphe isizwe obungilimbana abasoze bomsele. Kabuye ku-Congress eyo-elekthwa ngabantu. Nga enga-elekthwa ngabantu eyamukele yi-demokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna idingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplan tree yakufuna, theology yakufuna, bake bridge yakufuna kodwa obungilimbani minors. Kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.
Lo ke ngumnomzana Mudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le MRP sithinte umngoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla athi okokudonselana amandla athi sebaphutsha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibhonasi ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Omakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, onke labasakazi siyabingelela. Niyabangala phela abantu abasebeqeda abantu. Kade kudala kwakuthe bashone kule ngozi, waye bengabulala abantu bonaba basebenzi bonantu abaqeda abantwana bantu. Hhayi kunzima ukuphela abantwana, kunzima. Hhayi abantu abalapha abantu bahle bona abaqeda abantu. Abalashwe sibizi ngathi sebayisaphe ingozi abantu besishone. Isebenzi abantu laba babulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo ukuthi mina ake lisebenzile abantu laba babulala abantwana bafe.
Sari bonani, saka zomuhle we Studio 7. Lami thanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazo we Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa esiyibona iyenzwa ezanu PF. Ko United Nations sathi sizani inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeka kipi zanu PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakho ukulamula lokuchuma umlilo seZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angasanga indoswe lesadi ama election yikho sebulala abantu manje lizwe seliqedile nje lochuwe ngayo yena lo omfakayo wamngeni sithiwe ngakho nangu la esemhluphekisa nje abantu beZimbabwe bayahluphekene. Ithiwe nguye bekukhuluma ekhiphe mgade ithiwe ngayo wethini manje nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7 vuka. Hayi indaba leyo ukuthi abantu banokwamakhwapha abesoba labantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyakubona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwele mzansi hayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapho ongaqondakaliyo kakhulu ebantwini basempumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banusa banuka amakhwapha uthola umntwana omncane ona 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapha uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapha uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni ami bayimisa itrain baxoshwa bakhishwa liyangi-understand phakathi kwetrain yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona iplani bahamba kanjani so kunuka ikhwapha i-coaching lelana phela ungasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga bantu bakithi igoli lihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 ukuthi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amasotsha ngawani ogade lezo ogade thina sinezabantu asiphuwa isiphephekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeze ukuyitshintshe ma government ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa five ujobu sikhali usejele hayi 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 khulumeni man sukuma hayi kubulawa abafoti kanje mathintiyethalo
mangibingelele ngibingelele basakazi abahle kustudio 7 ngibingelele nabalaleli ngimfane emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwamba eliphane kwesikamabhi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yi-CDC why izanu ingababophi ingabophi lezi zidangi ze-CDC ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezanu PF usuka kutheni uma bebayekeka aniboni na ukuthi izan PF icatsha ngomunye lapho sicela babopheke lezo zigangi ze-CDC ezivulala abantu bazo then bese ziyaninda izan PF ngobende inyama ingayilami sicela usizo khona la basenzele ifeva nje abantu bezan PF bazigeze
Studio 7 sanibonani balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombusho kamnangako mbusho lokhu sabulala abantu since 1980 kusiya kubo 82-83-4 igugrand yaqeda abantu ngiyezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezisithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-CCC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela hayi mbusho kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangani bakhe kabamkhuzi ngani oramaphosa abamkhuzi ngani hayi into yenziwe yakwelakithi ayikho right bantu abantu bayaphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbusho ezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakithi sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo zambia khonale labeke bemsekele uchamisi mbe bemnikezwena izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe la bethi bekhankasa la bephethe okokuzivikele ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nikhule njani nathi siyavuka hayi siyezabe ukuthi izani zama ukucasha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani ilabo ukudebe ngobuningi izani vele iyacatshisa abantu iyabuya ithumba abantu kenyithole siyebuliwe ibulawa yizani njengoba nje umfundisi esile nje izandla ngezezani asikuphumba ukuthi lokhu siyakwazi ngoba sizalele khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe ntikhona amanye amazwe umakhelwane abazamukuyo abangasincedisi esincedise ukuthi lindoda siyikhiphe esihlalweni sihlale phansi or kube lokuzenza kube nebhoda yamandebelo ebehodwa amasene nayo bebodwa ngale mhlawumbe singathola ukuphepha singathola ukula kuthole nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni yakini uhlukunyize khona manje badliwe bafosi ukuthi bethi bawinile bathaya umfana ngokezisa imnithi isikhathi uma udliwudliwe kuyakufuza ukuthi bekumyamukele lokhu bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika layo kayini zami plan ukuthi kathi isimenza njani ngapha isikhathe ukuthi isikhathe sithele ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi sikhululekile sikhathi sikhululekile sihlale zona kini ungakhululekanga hhayi kunzima kakuzima kwabethu kunzima kwabethu asukumenini asukumenini sile nayo usathane ngalolu mpondo sihlale nezimpondo ziyeziyo sithi sithethe ubone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli livuka njani ngezindawo ngezindawo lapho elikhona hhayi siyazizwa izindaba mpela manje sekuyacacwa I think lo ongabona obefaka ama-blinkers manje seyabona ukuthi usengeza uchaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengeza uchaba ngo ulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengeza uchaba ngento ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa ngibona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengeza uchaba ngakhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini ababayibona bakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa inkokheli namhlanje ufunani esishonini yenu barikholelana abantu besishonini yini into ayilandela harare wathi khona khona uFelix Mafama galela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu ngaye engumuntu wakobulawa yena ukwelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiyarikhola abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona khona kunabantu abanye abakhithiwe ngephutha kumele kulungisiswe kubuyiselwe kahle kahle usengezuza khona ngazazi into yenza I think kesokuba abantu baseZimbabwe abantu abaseZimbabwe ukuthi bayakubona ke namhlanje ukuthi usengezo chaba nguyini basebeyayibona ke imikhuba yezano namhlanje ukuthi ZANU-PF libuye liyakubona ukuthi ZANU-PF bhekani ZANU-PF futhi ibusa ngochukulu ngakanani igongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu uma bezama ukuthi bayincitshe amandla bayithathele amanye amasithi kube khona abantu abajika barikhola abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kukagama le-CCC abantu bakithi ake livule kamehlo musana ukulandela isiva zenkukhu ezithathwa ngumoya ukuthi umoya noma ungabuye uyene liyalandela ubuye uyene siya-understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa okunyake livula amehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli wele China umnumzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House. Ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle. Kolunye udaba intatheli zindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas.
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe ukulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantukazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhatshana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lowaye intatheli zindaba edumile eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilitane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. Into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho phela lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Beki Themba Mhlanga oyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBhilitane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
impilo yimathi impi esedeze isihluku sabantu yebo ye ingcozombili lezi zathu zazo zokuthi kungani kudliwa xawulalela abe Israyeli lawo bathi bacula ukuthi iHamas yabasukela iHamas lawo bathi hashi Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalem yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Siyabonga Thaboka Ncube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.